tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthakazi kaZulu olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 5 uNkwenkwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uncedo lokudla olwalumele luphiwe abantu bakoBulawayo ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe luthiwa aluhanjiswanga kahle.
Labo abeba ikongre yibo asebeseba futhi ama-donations la kwakumele ukuthi aphiwe ama-district angu-12.
Kodwa iziphathamandla zaleli bandla ziyalandula lokhu.
Ayi, la ngamanga.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi alandele izinqumo zokungasondelelani eduze ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus.
Siyaxwayisa ukuthi nxale lihamba lisiyamele limpuphu lingaxokozeli, ngoba nxa lixokozela liyabe liphefumulelana, omunye umuntu olalo igcikwane engalipha lizamemetheka okumangalisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lebandla leMDC koBulawayo ithi uncedo olwaphiwa abaswelayo koBulawayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe ngumkhokheli webandla uMnumzana Nelson Chamisa lwaphanjulwa ngenye inkokheli. UMnumzana Chamisa wapha asebekhulile impuphu lesepha yokuwatsha ngeviki edluleyo koBulawayo. Asebekhulile laba babevela kumalokishi ambalwa kungakhathalekile ukuthi ngabeliphi ibandla. Kodwa enye inkokheli yebandla ibikwa yaphambula loluncedo. Sixoxe lelunga laleli bandla koBulawayo uMnumzana Mbuso Siso owake waba ngumsekeli wesikhulumeli esigabeni lesi.
Kuliqiniso kakhulu uMnumzana. I-donations lezo ezabuyayo kufanele zidonethwe ngendlela zagcina ezinye ziphanjuliwe. Ziphanjulwa lushupho lokubana njengoba lisazi iBulawayo province kulokulwa kakhulu okukhona kusukela ngesikhathi se-Congress. Lapho okwasuka khona kwaba lokweba kwama-election awe-Congress leyo eyagcina isifeva laba ababe ncedise ukweba i-Congress leyo. So uhlupho lokhe lusiya phambili ngoba kulabanye ubona laba abavele bekhona abazibiza ngokuthi bakhokhela i-province abayibo asebethatha lawo ama-donations ukuthi kukhanye kuyibo abakhokhelayo ngalawo ma-donations koBulawayo. Inkinga nje ekhona kakhulu ilona lolu hlupho le-Congress oluyilo lusixabanisa kuze kuyefika esibangeni sokuthi labo abeba i-Congress yibo asebeseba futhi ama-donations lawo kwakumele ukuthi aphiwe ama-district angu-12, but kwakhanya ama-donations lawa ahamba emakhokhoba lapha okulo mkhokheli we-province u-James Sithole ophindabe ngu-member of parliament we-makhokhoba.
Manje lelo bufakazi bani obukhomba ukubana uncedo lolu lwebiwe?
Ubufakazi ukuthi lawo ma-donations kwakumele afinyelele kuma-MPs angu-12. Kwakhanya lawo ma-donations awasatholakalanga kulawo amanye ama-MPs, afinyelela kulawo ama-MPs ayiwo eba ubukhokheli.
Manje yona inkokheli ithini ngodaba lolu? Selike lalwethula yini lilethulela inkokheli ukuthi iluxazulule?
Ye, njengoba usazi ukubana ezepolitiki kwesinye isikhathi udaba ukuze luyefika lufika ngezibanga, njengoba kathesi besikulockdown lokhu zene COVID-19 le kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi sitholane labakhula bethu ukubana sifikise lelo daba party ngikhuluma so into evele laye umongameli eseyazi singazi ukuthi uzayiphatha njani.
Umnumzana Mbuso Siso lilunga lebandla le MTC Alliance kobulawayo obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa sambuza ukuthi liqiniso na ukuthi uncedo olwethulwa ngumkhokheli webandla aluhanjiswanga ngemfanelo na.
Hayi la ngamanga aluhlaza lawo ngamanga sibili into evele iqathekile ukuthi yaziwe nguZulu into ebesifuna ukuthi sibe siyigcinile ekhwapheni ngoba phela umuntu awumelanga wembula amakhwapha izukuthi indaba eyiyo eyisiqokothela lapha iqokothela sendaba yikuthi abakutsho lokhu abagcona amanga wona lawa yikuthi kwaba lokhetho kucongress last year ngo-April kabatholanga inhlanhla ukuthi baphumele. Ngakho ke ngithemba la ku studio labona imbiko befaka besithi khona bona baqilwa. Into esiletha lokhu ukwenzela ukuthi iprovince yethu ingasakhanyi iprovince ebukekayo. Right, sembuya kundaba yona le eyiyo ekhona. Okwakuqala impuphu leyo umnumzana uPresident Chamisa eyiletha kobulawayo azangathi ukuthi nge-MDC. Uzananzelela ukuthi abantu be-MDC yiba abaqalela impuphu leyo ukuthi aluba inikwa abantu bama-structures. So into esitsho thina as inkokheli zakobulawayo ukuthi sabe sesehlukane njani le-ZANU-PF nxa siyathatha ilokhu zenza impuphu sinika abantu be-MDC. Kona kuyisenzo esivamile esilokhuzeni esezanu-PF esenzwe emakhaya ukuthi nxa befika emakhaya emaphandleni bandlulule bathi bona abe-MDC abatholi ukuthola abezanu. Abanye abakuma-structures abakwazi ukuthi impuphu leyo yavela ngaphi. Njalo ngokuthi babekwazi ukuthi yavela ngaphi sebeqalisa indaba yokuthi babuze bathi bona babaqamba amanga besithi bona kule mpuphu eyatshontshwayo besenzela ukuthi siveze ukuthi impuphu leyo yavela ngaphi. Angithi yabona ngoba i-information ye-donation kuvele kuyabe kuyi-security information. Nxa bekhona abathi imali yatshontshwa kungangcono bebize i-audit. Inti lokhu zenini into ezingena ephathini izinto ezingena ephathini zingena through i-treasury, national treasury. Ungizwa bona abephethe i-treasury e-national MDC oba ku-David Coulthard labo mama Tim Vios bengakhalazi ukuthi bekwazi ukuthi into yankona iqondile. So into engiyazi ngeqinisa yikuthi umnumzane uChamise ngeza ukuthi impuphu yanikwa abantu be-MDC kuphela angikhona ukuthi kuyabuya engabali le nhliziyo enhle ukuthi asinike enye impuphu. Impuphu le inikwe wonke umuntu osekhulile osengusikhulile yindlela ebuye ngayo impuphu le.
Umnumzana Swithan Chirowotsa lilunga le-MDC Alliance kobulawayo eyisikhulumeli sesigaba sakobulawayo ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le kontuthu ziyathunqa.
Yebo.
Mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uZulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusiza ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma-studios singekhaya. Loba kunjalo Zulukandaba, uhlelo Deep Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ingcwethi wezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi behlale ezindlini wenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhathi lizwe selikusigaba sesibili stage 2 esokuvimbela abantu ukuthi bahambe hambe mahlayana i-lockdown. Udokotela Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo kobulawayo uchasisele usithandekile mhlanga we-studio 7 ngalolu daba kanye lokwenzakala esibhedlela sakhe.
Njani mahlabezulu, umkhuhlane we-coronavirus lo igciwane elibi eselimemetheka emhlabeni jikelele lakhona phezimbabwe liyamemetheka liya phambili njalo liyabulala. Siyaxwayisa ukuthi nxale lihamba lisiyamelela impuphu lingaxokozeli, ngoba nxa lixokozela liyabe liphefumulelana, omunye umuntu olalo igciwane engalipha lizamemetheka okumangalisayo. Siyaxwayisa ukuthi abantu behlale phansi basuke kuphela nxa besiyayenza into ebaphathise kakhulu ukuthi bekumele bayayenza. Nxa kungasikho lokho, siyaxwayisa ukuthi abantu behlale phansi ezindlini zabo, igciwane leli lizathi selidlula inyanga lezi ezizayo.
Kodwa khona kwenzakalani esibhedlela sempilo? Sikhuluma kanje, bayabuya abantu ngobuningi babo ukuzohlolwa yini, njalo lempahla zokusebenzisa ziyatholakala
esibhedlela sempilo? Siyasebenza kathesi sibona la kuthiwa ngama emergency cases, ama reviews kubo outpatient. Hayi sithebake bame, ngoba okube bebuya lapha bengagcina bezuza lo mkhuhlane we-coronavirus bebuthene kaningi abantu. Omama ababelethayo njalo siyabanceda ukuthi babelethe kuhle. Izembatho ezikhona izinezi ezivele sisebenzisa, ama face mask, lama gloves, lama apron, lapha hayi aselaphi umuntu ole coronavirus. Yikho ezinye izembatho ezinjengabo space suit labo bani bani hayi zifunakala endaweni ezinjengabo Thorn Grove infectious disease hospital. Hayi impilo hayi kathesi siyasebenza, abantu bona babuya bengama emergency bayazuza uncedo basile. Siyabonga.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 ekobulawayo. Le balaleli i-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese-Washington. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Msaca Ngulube ophatheke njalo kwezombusazwe uthi ikhona inkokheli yebandla elibusayo kobulawayo efuna avalelwe ejele ukuze engenelisi ukuncintisana layo kukhetho oluzayo. Umzaca Ngulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni kweminyaka yesikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla lezanu PF elokishini lesizinda. Kodwa isimanga ukuthi bevalelwe ejele lekhami, iziphathamandla zejele leli zathi kumele besiwe ejele leHarare ngoba kulabantu ababefuna ukubabulala. Umzaca Ngulube labanye bakhe bakhweza lolu daba emthethwandaba we-Supreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail. Sixoxe lo Mzaca Ngulube ukuze sizwe imbono yakhe ngokubothwa kwakhe lanxa yena wayelobufakazi bukamabonakude obutshengisa ukuthi wayesemfeni ngesikhathi imota zitshiswa kobulawayo.
Engingakutsho ukuthi khona ukususwa kobulawayo ngisiswa eHarare ayisikho ukuthi kwakulesizathu sokuthi bakhona abafuna ukumbulala. Kwakuyisizathu nje sokunjezisa ukuthi ngisuke duzane lemuli yami ngiyepika ijele ngiyikhatshana ijele elibuhlungu leChikurupi, eChikurupi maximum prison. Njengoba sazi ukuthi ijele vele elaba eleziqoqo lezanqondo elabantu abalamacala alezinga eliphezulu. Kwakuyindawo enzima kakhulu ngoba mina ngangiyi-C-class by sentence, ngingayisiyo D-class laba abatholakala eChikurupi. Kwakuhlukuluza kakhulu, eChikurupi ayila manzi, sasihlala for 4 days ngela manzi ogeza eChikurupi. Ngale kukhatshana nezihlobo zami, sikhangela isimo somnotho ukuthi abantu abalamali, izihlobo zami uze zisuke lapha ziya kunale eHarare kwakuyinto kwakungasonto elula ukuthi zezefika eHarare. Le ndaba le engingakutsho ngamafutshane ukuthi ibivele ilabantu abayilandelayo, lisazi ukuthi lami ngumuntu engiphakathi kwezepolitiki politics bakhona abanye engemepe ngathi ngancintisana lawo ngeminyaka elandilayo abalabo bevele befisa ukuthi nganyacitshwa ngingabi khona kuseth kama elections abuyayo engakujoya kuyijesa ngoba emajele arare aso majele alu amajele ahlale kanzima kula space kule ntwala kunzima kodwa lapha kobulawayo ngasutshwa ngumuntu okhawuliswayo ukuthi ngiyarare
ungasitshela mnumzana ukuthi bakuphatha njani ejele lekami lakhona le Harare obuvalelwe khona isikhathi sonke leso
engingakutsho ngodaba lolu ikakhulu kulokhu okwenziwa ngumahluli uManji wenza iphutha elikhulu kakhulu ngoba ngokomthetho akudingakali ukuthi mina njengosibotshwa ngichasise kuze kube sobala sobala ukuthi bengikho zemfeni amavidiyo ibhilari order lamapicture ayekhona ayebufakazi obeneleyo ukuthi njengami ngangisemfeni kaJimmy Ngulube so engingakutsho ukuthi into ayenzayo wenza iphutha elikhulu kakhulu enxa sikhangele indlela amacala athonisiswa ngayo akufuzanga yenze ngendlela ayenza ngayo ngangisemfeni njalo ngalokhu ukuthi singathini icala kasilalo into nje kuphela akulampi esingayenza into engifisayo ukuthi ibe khona ukuthi ungakhangela amakhoti akubulawayo laseHarare kwehlukene ngani ngamazwe amabili achiyeneyo into engifisayo ukuthi kuphumele sobala segcekeni ukuthi abantu abaningi bayahlukuluzwa amalungelo abo emakhoti ikakhulu kobulawayo ngoba into ezenzakalayo ezingi zakhona ungakhangela ukuthi ngangi-applyele into ethiwa i-review ngitshengisa ukuthi vele ngiyakhono angisiseki ngendlela uManji lowo abeqhuba ngayo icala lami iyayikhothi yakobulawayo ayizange ibeke phansi indaba le ilalelisise ukuthi ingcethi even itshintshe lo Manji so into esifiswe ngazo ukuthi nxa kusemakhoti kufuze kuphume sobala la kubakhulu bamakhoti ukuthi kulokugwelegwele obenzakalayo kumakhoti laphansi ngoba into eyenzakalalana yokwala ubufakazi obunjengalokhuyana buyethusa ngoba sona isteti yena vele uManji kavunyelwe ukuthi abe nguye ose-investigator ngecala yena ufana noreforma sesenta isteti esingathi ngu-PP nxa yehlulekile ukuthi icala lakhe abuze or enze angifake phakathi kwecala akudingi mina njengomuntu othonisiswayo ukuthi icala yidle mina icala sahambe ekoti rekodi khona ngatsho mina engakutshoyo istate uPP wehluleke ukuthi yena laye ngaye kubuza yakhe icala elilo lifuze lingenzi elokuzeni ekoti
umnumzana Josephat Mzaxa Ngulube ngolwela ilungelo likaZulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo
kusasa sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo lapho uMzaxa Ngulube azasitshela ukuthi wayephethwe njani ejele leHarare.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amabhizimusi amaningi asekulekile ukuvulwa ngoba engenelisi ukuthenga okokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngoba okukodwa kuthengiswa ngamadola angamashumi amabili lanhlanu i-$25 idola leMelika kuphela. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa kobulawayo sebophe abantu abedlula ikhulu lechumi lanhlanu i-115 ngokungagqoki okokuvala ebusweni amamaski ngesilungu sokuyikwephula umthetho kungahamba ungavalanga ubuso ulakho ukujeziswa inkulungwane zamadola ezifika phose amachumi amane i-$36,000 nxa ungephula lumthetho. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Ngiyabingela kubasakazi be-Studio 7 Alec Nyathi okhulumayo ngise-South Africa i-Northwest. Mina ngiyayibonga iZimbabwe ngendlela ephatha ngodaba le-coronavirus ngoba ngendlela inani elincane ngakhona kuyabona ukuthi bayizinze emasinya engakasabalali ilizwe lonke. Noma kuhlolwe inamba elutshwana eyabantu ngesifo lesi still inamba ilokhu iphansi utshenza ukuthi aika sawalade ilizwelonke benelisile ukuyipha uluphathi udaba lolu. So siyambonga kakhulu kumanje eZimbabwe nezizalwane zonke ezisekhaya eZimbabwe. Siyabonga kakhulu abaqhubeke benjalo bamsekele uhulumente balandele imithetho abayitshelwayo. Ngibona lingcono kakhulu izwe lakithi ngendlela elenza ngayo noma ama-resources engekho emalutshwana kodwa bayiphethe kahle. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho.
Okumangalisayo eZimbabwe yikuthi nxa sisiyavota siyakwana sonke lama ball points siyakwana sizowaphiwa sizovota. Kodwa kathesi ngakho umkhuhlane phela shufithi basitshela ukuthi vikelani sivikela ngamachili adabukileyo ngoba lokuthunga khonokho bakithi abanye abantu abakuphiwa ngokuthi bengathunga sibili imaski iphume iyimani sesitshela sibophe ngamachiye imilomo. Uhulumente ngani uyazizela ethi ezigabeni nezigabeni ezigabeni anika abantu ukudla anika abantu lamamaski yona lawo ukudla lokhu noma sikuphiwa bakithi sasikuphiwa siyakuthenga ukudla khonokho kwe-social welfare siyakuthenga ngoba kubuya kufuneka imali ezandleni zakho nxa ungala mali kawukutholi ngasenesi sikhathi se-coronavirus abanye bayathiwa umuntu eyi-1 aphiwe i-bag 50 kg abantu abangu-15 baphiwe u-50 kg kodwa inyanga isiyaphela cabanga ukuthi mina engilemuli engu-15 lomuntu oyi-1 siyabe sifanana yini kumbeni lalo yi-1 nxa engafola linyanga ezayizabuya ezayibuye futhi lokho ezimungwesakalelelane elilodwa kungani abantu phela nxa bebone ngemuli ukuthi imuli le inkulu kathitha kula lapho ngathenga khona khona imali yakho niyakuyithethela. Sinemakhaya lapha singabantu abakorokodayo siyabuhamba la uyasebenzela abanye abantu abaneinkomo zabo ufike uyelusa inkomo ekunike naleyo i-300 bond uhambe uyethenga isakazana manje kathesi isakazana lakho hanje lati yedlula i-300 bond i-300 singeyethukele 2 kg siku-1-3 thina kumadada lamtu
yalibingelela abazilaleli bonke we-Studio 7 ngilona mkhala u-WhatsApp kwivillage isapapa kunapha kokolwane mangithi labadle zawuthola kuzokunda ngoba lokhu singakulalela khonapha ngakuthiwa siyacela nokuthi babe wakhuthi abeyelethana ezimpilakahle labo bahamba nesiphodisa ngoba vele abantu babhothe bakhambela vele bakhohlile kuzagcina kufana nakonke esikubona kwe-intavi ukwazi ukuthi kuzakwani ngicela sekuthi ukuthi ngabe xumeda babhothe sibili nxa bengakwazi intathi ezindaba ziyakwane zokuthi zikhulumela siyaphinda khonapha zisalela suba
linjani bantu be-Studio 7 ngiwumamandlovu nakutigamayi ngithi hayi siyalizwa bantu be-Studio 7 kodwa sibonga ngoba selisinike izifundiso eziningi esesizithola ku-Studio 7 so lapha mina ngithi ngesicelo sokuthi abantu emaphandleni ngapha ngoba sisemaphandleni endaweni zeSt Joseph isiqinti sethu kodwa esihlezi khona kuseekonyongona hayi izibhedlela zakithi akukaze kube lo muntu ohlolwayo korina leyo ayikaza sikwazi sizwa nje kuthiwa khona edrobheni yikho lapho kule mtshina khona manje emakhaya emajokwechokheni wona lamamuntu engabanja ikorina uya ngathi ukuze zefika khona ngapho edrobheni uyabe hambe njani ngoba kule lockdown ngezimoto akuhambi. Okwesibili ngibe lesicelo sokuthi ngidinga abakithi laba mangibadinga ubaba Nyamazi wathona uzesebenza kuChristopher Breitner emapulazini esolusi so wathona kodwa abakibo kambazi uthi yena abanye bakhe esaphila wathi ngizathiya ngitshengise mntanami kodwa kanjenisanga abanye bakhe babesendaweni zemagwebi ihlobo zakhe so bengicela ukuthi ndingangincedise akumbe bakhona abangabe besazi lomuntu mabhanti sebembiza amabhanti engubhilidi ubhilida ubhilida amabhanti ibizo lakhe kusithi umabhanti isongi ngujuke yena engubhilida bembiza bhilida amabhanti kumbe yena uChristopher Breitner ngabe uyamazi ukuthi wayengabe ngwangaphi bendawo kodwa yena ube umuntu wesinyasaranda manje bengicela ukuthi kumbe kungaba namanye amanyasaranda angabe ayamazi ubhilida ukuthi babemazi na nakubo kwakhe.
Ukuzithoka la ngenhlonipho balaleli be-Studio 7 ngithi salibonani umhlaba wonke ujikelele
abamamela eStudio 7. Igama lami nguZakulo wabeduke esifongo. Ngibuya ekhaya eZimbabwe, esigabeni sakwaMahlambuzi emkhomeni. Ngizikhulumela nje bathandekayo ngisicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe, lithi siyenze njani nabantu laba esingabatsho ukuthi baphila amaphilisi omhlaba? Bazenza kanjani njengoba besemazweni akwabamhlophe? Bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizikhulumele kanjalo njengoba ngizika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi. Yinje bathandekayo ngumuntu wezinyoka isangoma. Ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali, kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala lobani kufana malingadedela nathi njengezanuse, sibonisane njengezanuse kufana lolu bhubhane singalumisa kanjani, ngoba ngizanke ngizwe lizwe lilodwa noma liqhamuka kunini lizwe wethu umnankagwa kufana uthini, ngoba uyazi kufana ilizwe lakhe lilezanuse. Ukubana ngatho kufana abantu bakhe bayimele le ndawo. Yebo, yasiyala ukubana lo bhubhane lungayibona kufana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini siyangena njalo. Sinje silamathwasa emzini wethu, silabantwana babantu abahleli emzini. Ngizibuzele kufana okhithwayo kumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane, ngimenza kanjani umntwana bantu ehleli esemzini wami? Ngiyabonga kakhulu bathandekayo bapheli khona lonke.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu lesithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabutho akwele Syria enqabele amabhomba akwele Israel kade ejonge uyatshaya indawo yokucwayisisa kumbe i-respect center ngesilungu lenkamba yamasotsha kwele Syria. Umphathintambo wezomvikela kwele Melika umnumzana Mark Esper uthi akucaci ukuthi kuzakuba lokuthula na kwele Afghanistan lanxa kube lesivumelwano sokuletha ukuthula kulelo lizwe. Ilizwe leli liphakathi kokulwisana labahlamuki besiTaliban. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Usibalukhulu wedolobho leMelika eleNew York umnumzana Andrew Cuomo usecebise ukuthi ilizwe leMelika kumele livulwe ngonanzelelo ukuze igcikwane leCoronavirus lingamemetheki kakhulu. Ukhumo wethule la mazwi ngesikhathi izabelo zeleMelika ezimbalwa sezivuliwe ngemva kokuvalwa kwenyanga phose ezimbili kusesatshwa umkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Kodwa ukhumo esethula amazwi akhe awansuku zonke uthe kumele kungajahwa ukuvulwa ngoba igcikwane leli selimemetheke kakhulu okungabangela ukuthi kungavulwa mahlayana liphenduke liqhamuke njalo. Kwezinye izabelo esezivule amadolobho azo inani abathelelwa igcikwane leli lihle laqansa. Ukhumo uthi inani lababulawa ligcikwane leli lehlile kancane edolobheni leNew York ngomgqibelo kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 286, kodwa izolo inani leli lehle kancane lafika kumakhulu amabili phose 215. Asingakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uncedo lokudla olwalumele luphiwe abantu bakobulawa ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe luthiwa aluhanjiswanga kahle, kodwa iziphathamandla zaleli bandla kobulawayo ziyalandula limbiko. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje nxa lifuna futhi ukulalela lezi ndaba yanini ebulenjini kukheli yethu ethi www.voaindebele.com igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sibe